Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 22 lwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kuyabhibhidla ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC lelezanu PF phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlazi ku-9 ngenyanga ezayo.
Kulokufuthelana kakhulu ibandla elezanu PF likhanya lifuna ukuthatha umbuso ngazo zonke indlela, impilo zabantu kalisaziqakathekisi okuyinto edanisayo.
Gambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesisekelo sombuso webandla le-MDC Alliance okwenziwe ngomnumzana Sengezo Chamangu emthethwandaba.
Ungayenza i-agent chamber application, angithi wena ngoyabulwazi udaba lwakho ubhale lokho okubhalayo, uyanika-ke laba abakuphikisayo.
Abanye basola umthetho omutsha owomtshado othi owesilisa ulelungelo lokukhetha ukuthi abhadale amalobolo kumbe hatshi.
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono, ngibona ngathi lapha sebesuke bahamba kakhulu bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abalwela amalungelo oluntu bathi kuyaqhela ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC lelezanu PF phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlazi ku-9 ngenyanga ezayo. Bathi kulokufuthelana njalo phakathi kwebandla le-CCC lona lodwa okubangelwa yikuxotshiswa kwamalunga aleli bandla edalela ephalamende lakumakhansili ngozithi ngunobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu. Ukhetho lwama-by-elections lolu ngolokugcwalisa izikhenxe ezachiwa ngamalunga e-CCC aqotshiswa nguChabangu, okucunule kakhulu umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe abathi uChabangu usetshenziswa ibandla lezanu PF. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulokufuthelana kakhulu ibandla elezanu PF likhanya lifuna ukuthatha umbuso ngazo zonke indlela, impilo zabantu kalisaziqakathekisi okuyinto edanisayo. Mbona kuyinto embi ku-Southern Africa, yithi lizwe eliyangisayo ukuthi kungathiwa kuzaba lokhetho, either i-by-election, i-general election, abantu baqalisa ukuba sevalweni, ikanti kwezinye indawo yisisikhathi sokuthi bebonise ukuthi bazwa njani. Konoko into edanisa into okufuza ukuthi abantu ngabe siyatshintsha kuyo, ikakhulu ibandla eliphethe amandla for 43 years ngabe liyakhuthaza abantu ukuthi abantu bahamba emtini besiyalwela ukuthi abantu bebe nama-political rights, bekwanise ukukhetha abantu ubukhokela babufuna. And lokuthi ngemva kokubulala abantu abadlula i-20,000 emaNdebeleni, lanamhlanje ipolitics zabo eziprimitive ezokubulala abalokhu bengakazijiki.
Ukufuthelana okuphakathi kwe-CCC yona yodwa khona kuyakhanya yini nxa sikhangela ukulwisana okukhona phakathi kukaChamisa loChabangu?
Okwethusayo eceleni likaChamisa lelikaChabangu yi-1 yikuthi kambe uma bengaphiwa umthwalo wokuphatha ilizwe, ngoba kuhlangene amasela, kuhlangene abantu be-church, kodwa mase liyathatha umthwalo wobukhokheli kuzele kuvume ukuthi hhayi i-society ilabantu abatshiyeneyo, kodwa bonke bona la bantu betshiyene kuzele bephile kuze kuhlale kuboniswana. So mbona ngazathi kwehluleka kwabo ukuthi sokuze kwaqeda isikhathi esingaka bengabazanga babakwazi ukuhlalisana phansi. Kuyathusa ukuthi uma bengathiwa umbuso, it's either abantu bangikhona yilabana bathi uma esemandleni uthi yindlela yami kumbena kulandlela. Ngoba ebukhokheleni ngiyabe ngikhangelele ikakhulu mina ukuthi umuntu uma kube lo hlupho lubanjwa njani. tingehluleka khonapho okuningi lingakukwenza ngoba ikumuzi oba yikho khona. Umuzi vele ulezi nkinga time after time, kodwa okuqakathekileyo yokuthi inkinga lezo lizibamba njani. Liyakwazi ukukhulumisana, liyakwazi ukukhumisana umlotha, impilo iqhubeke. Kodwa ukuthi namhlanje uChamisa loChabangu baloke kufuthelene kwenza abantu beZimbabwe vele abadabukile behlale bedabukile ngoba dakuthi themba labo ukuthi engxenye iopposition ingadala umehluko.
Inkantolo ubona iluphatha njani udaba lwe-CCC lolo?
Inkantolo mbona izalubamba udaba lolo, kodwa mina njengama-peace practitioners bengicabanga ukuthi okokuqala bekube ngafuzanga vele udaba lwabo lulungiswe inkantolo. Bengicabanga ukuthi bona bekufanele ukuthi behlalisane phansi bethi hayi kuyini esingakuvumelaniyo. Njengoba singakuvumelani, kuyini esingakwenza ukuze singadilize umhlangano, ukuze singadilize le themba labantu beZimbabwe? Ngoba ntanti uhlupho engilubona lukhona kunhlangothi zombili yikuthi basuka bekhangele bebona ngani abantu abavotileyo ngamalunga abo. Abantu abavotileyo ayisomalunga e-CCC ngabantu beZimbabwe abangasuthiseki ngombuso wezana. So khonoko abakwenzileyo manilalele kuyadumaza abantu olabantu sibili uthi umuxoxa labo bezwe besithi hayi ukuvota akusela ncedo ukuvota sivotile abantu sebekhitshwe eParliament sivotile kuningi izinto abantu abakhala ngazo kuningi kodwa bekukhangelele kodwa ngenxa yokuthi ubukhokheli bangkhona bukhethe ukuthi behluleke ukuthi uma sokulodubo buyehlalisana phansi kuboniswane kungazange kwa-affecta umuntu ongasilolonga labo kodwa bavoteleyo ngoba ivoti leyi amalunga abo malutshwane kakhulu kulabantu beZimbabwe abavotileyo and ungakhangela baningi vele sikhala ngabantu beZimbabwe abangavotiyo and isizathu ukuthi ungabadingisisa abanye babesithi hayi okumelwe yizano kamvumelani lakho ngingavumelani futhi lokumelwe yi-CCC kodwa khonoko mbona ngazathi basuka bengakuqakathekisi yiludubo esilalo.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eBeju likaZulu. Gambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesekelo sombuso webandla le-MDC Alliance okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu emthethwandaba. Umnumzana Chabangu ubikwa ethule isisekelo somanyano we-MDC Alliance owawungamabandla ambalwa njengendlela yokutshengisa ukuthi mpela nguye unobhala jikelele webandla le-CCC. Umahluli uTawanda Chitapi uthe uzethula isinqumo sakhe ngasiphi isikhathi. Sixoxele sikhulumeli sikamnumzana Chabangu, umnumzana Khaliphani Phukeni.
Abantu bakhuluma ngoba bengazi. Ungayenza i-agent chamber application, angithi wena ngoyabo ulwazi udaba lwakho ubhale lokho okubhalayo. Uyanika ke laba abakuphikisayo or laba oyibo oncintisana labo ukuthi labo baphendule ma kungukuthi bayaphikisa lokho okutshoyo. And then ma kungukuthi umsebenzi wakho awazi kahle ke uyabe ungayikhuphi because indaba yamaphepha really ukuthi ufake udaba lwakho ulufake luphele lo waphendula lo anga-opposa ke wena sufaka okuthiwa yi-answering affidavit. Izikhathi eziningi akubi lesidingo ma wenze kahle i-founding affidavit yakho, ma uyenze nje abakahle akudingi ukuthi kube le-answering. Manje bona-ke yibo abafake i-answering izolo ekuseni ijaji laselithi manje ukuthi nithola amaphepha ekuseni emini sokuthi kuyahlala hayi nginikani i-chance ngihlale ngiwafunde ngikwazwisise. So ke nje lifundile ke ijaji lawo maphepha ke baselithola ithuba ke lamhlanje ke ukuthi lilalele okubizwa kuthiwa ngama-oral arguments lapho nje kabe sokukhulunywa ngomlomo kugcwaliselwa kakhulu lokho okubhaliweyo.
Lona udaba lokubana kayisuye unobhala jikelele umnumzana Sengezo Chabangu yena uma ngaliphi njengoba sisizwa kuthiwa isikhundla sona leso kasikho uzakuchaza njani emthethwandaba nxa ukhangele wena lokhu asekwethulile?
Umbuzo wakho muhle ngempela, Msakazi. Angithi namhlanje balitholile ithuba lokuthi bakwazi ukukonvinsa inkantoli ukuthi akayena unobhala, therefore into azenzileyo ama recalls lawa ziwrong, ukuthi uzokwenza kanjani lokho ukuthi akonvinse ijudge ukuthi ungunobhala njalo ama recalls alungile. Lamangazi msakazi, angithi ngihlala ngitshela abantu every day ukuthi hayi mina ngilitshela lokho angitshele khona, hayi ukuthi kumbe kuthiwa into ehlalwe phansi yaplanwa ukuthi lana kuzohamba njani lana kuzohamba njani. So njengoba indaba le ibilalelwe namhlanje, kusasa ngizobe sengilakho konke lokho ngibuza khona izimpendulo, ngoba lami ngabe sengithole ithuba lokuthi ngithole ibrief ukuthi kuhambe njani enkantolo, kwakhulunywani, kwahamba njani. Kodwa-ke lami ngempela ngilindile lo mbuzo ukuthi uphenduleke. Kuhle-ke ukuthi sebehambile phambi kwenkantolo bafika balubeka udaba, kungafani nalokho kade kusenzeka emuva le ukuthi udaba luyabekwa lana kubomsakazi na everywhere, abantu bapolitike politika bese bethola ithuba ke ukuthi balihambise ejaji bangalihambi. Angazi ke msakazi ngaphandle ma ukuthi ngikhuluma ngokungazi, kodwa ma behambe for interdict bengayanga for ukuthi bethi akayena unobhala, angazi ngoba ujaji lingagcina lithi why lingabuyi kimi nge-real issue kulokuthi libuye kimi ngempumela of the issue. Kodwa kokwamanje sake kuqagela, kusasa sizokwazi ukukhuluma kahle sesibone lamaphepha lokuthi uhambe kanjani kanje.
Alo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengizwe Jabangu. Abanye basola umthetho omutsha owomtshado othi owesilisa ulelungelo lokukhetha ukuthi abhadale amalobolo kumbe hatshi. Lanxa bekuvele kungasikwephula umthetho kungabhadali amalobolo, umthetho omutsha uthi owesilisa nxa engasoze abhalise umtshado wakhe kumsitheli akudingakali ukuthi abhadale amalobolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhango Dube.
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono, ngibona ingathi lapha sebesuke bahamba kakhulu, bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo. Ngoba lokho ngibona ingathi kufanele ukuthi bahlukanise isintu sethu, bangathathi isintu basihlanganise lepolitiki, ngoba nxa bethatha isintu besihlanganisa lepolitiki noma ngithi besithatha isintu basifake ngendlela sebefuna ukuthi basifake ngakhona, kuzadiliza izinto eziningi. Ngoba ukulobolana kwabantu noma ngithi ukuthathana kwabantu kuyikwakha isizwe, njalo kwenza isizwe sibe nesizotha.
Manje nxa kungalandelwa umthetho nalo othi hhayi akusocala ukungabhadali amalobolo, ubona ungani kungaba njani ezindlini lapha, ikakhulu nxa sikhangela ukubana abanye bathi bona balandela isiko okwenza ukuthi kungabi le ngxaki emizini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe ebhadela amalobolo. Ungasitshela ukuthi ngamafitshane ukubona njani wena lokho?
Ukubhadala amalobolo babugande kuyisintu sethu, njalo kuyisintu sethu kunjalo kuyiyona ndlela ehlanganisa umkhwenyana la kwabozala, ukwenza ukuthi noma kuyabe kukhona ezinye izinto eziyabe zenzakala phakathi kwemdeni noma kumkhwenyana noma kwabozala, umkhwenyana la ayenelise ukuthi aphatheke kulezo zinto kungela lapha angabaza khona, ngoba esazi ukuthi ubuhlobo bakhe laba kwabozala ubuyakhile baphelela bonke. Ingakho kuqakathekile njalo ukubhadala amalobolo, kuyindlela yokuthi umuzi wabantwana wakheke, njalo abantwana kube khona into ebagoqelayo ebenza ukuthi bagoqeke njalo bahloniphe, ngoba besazi ukuthi into le iyahlanganyela abadala. Kodwa umntwana nxa ukuthi engabe ehamba isiyahlala kuphela engazange walotsholwa, laloba kungaze kuvele uhlupho bani, akukho lula ukuthi usungaya kwabakwenu zala ukuthi uyeza ukuthi uyekhuluma ukuthi mhlambe bakusize ngodubo oyabe usuhlanela lo emzini wakho, ngoba kuzabe sengathi bayakubuza ukuthi kanti wena uyabungubani njengoba uyabungaziwa. Kodwa-ke nxa ukuthi usaziwa imfanele zakho zenzile zonke kuba lula ukuthi umntwana nxa ungabe ukho lonke uhambe kahle bamhlalise phansi baligoqe njengabantwana balakhe ngendlela enhle so lokala ukwenza ukuthi impilo ibe enhle labantwana bakhule begoqekile bendawonye ukwenza ukuthi le future abantwana babantwana labo ibe ngegoqekileyo abakhulela ngaphansi komama munye lo baba munye
Loke ngumnumzana Difa wajabhi bangodube ocubungula izombusazwe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi owayengumsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uphe ubufakazi emthethwandaba kucala likankosazana Mary Mubayiwa owayengumkake kamsekeli kamongameli welizwe wake waba ngusinyaphinda njalo Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi owayengumsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uphe ubufakazi emthethwandaba kucala likankosazana Mary Mubayiwa owayengumkakhe kamsekeli kamongameli welizwe. Uthi yena uMbayiwa wayesithi engangena esibhedlela uChiwenga wayesala egula kakhulu. UMangwiro uthi igazi likaChiwenga latholakala liletshefu. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi udubo lokusilela kwesamende elizweni soluphelile. Ukusilela kwesamende lokhu bese kubangele ukuqonga kwentengo yaso isuka kumadola alithumi $10 ngasakalinye yafika kumadola angamathumi amabili $20 isakalinye. Uma manje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, njani, nonke. Kanti amameseji abalawo, balawo amameseji abantu abanjani. Zofuna ukukhuluma ngendoda le yakoJabanga, ukuthi indoda le kanti ijabanga njani kahle kahle engqondweni zayo. Indoda le vele yona ifuna ukuthi empilweni yakhe abe nembali yokuthi wathengisa ilizwe, wathengisa amaZimbabweans, ewathengisela amasele ezanu. So yimbali afuna ukuba nayo empilweni yakhe uJabanga. Akananhloni, usho akazinuka amakhwapha yini ngakhonokho. Nayena lo uphukengi, kanti bekuphi Pati kaMonzora so ubazoba isikhulumeli kanjani somuntu weTriple C yena wayesephathini kaMonzora kanti kwakumele abe ngu-MP uMonzora abe esidla imali ewithdraw ukuthi yena kasacontest njalo ehluleka ukubabhadalela manje kutriple C ungene nini naze nasingcolisa isizwe sikamthwakazi madoda hhayi angazi ngani
salibonani salona basakazi abahle kuzo zonke izindawo ezihlukahlukene sicandi lisibuzele phela laphana amakhehla la ezanu la ukuthi uma isitona alando ubulawa kwebandla leTriple C why bengamixi kina laba abantu ababulalayo bebulale ngapha kuzano phinde ubulale ngapha kuMD kuTriple C why kusifisa idili lodwa bawe kodwa mhlambe abanani lokubulala anikwezano lakazi bathiwa kudlala ngengqondo zabantu yazi ake kahle bathatha besenza izilimo kanti izilima yebo ababoni bona ukuthi yizilima the magistrate kukhuma kobulima lokungabantu abadala kunjengamakhehla ekhuluma into ezingela ngqondo kanje hayi ala ungathi babolile emqondweni amakhehla ezano la kufa abantu besisibodwa awuchami zwizwi ngani kakho
Studio 7 ekuseni enhle kangaka mina nyamangala nokudana ngoChabango lo sithi usengezo Chabango undwa lo waqonda abangani bethu abanye ekufuna ukucela imoto yokukhankasa esithi yena uyinani partisan bambuza bathi kanti vele ufuna uvula ngaliphi ngaphansi kwaliphi igama lephathi yakho wathi hayi yena uyazimela enguye yedwa zuku usengusekretari we-Triple C usehamba ayisuka isuzu imali bese ithethe ngapi ayisuzu leyo ithethe nga ezinye izinto kumele sizihlolisise kahle kahle khona ku studio 7 lani ukuthi nje ayisuzu lihambe liphenye izindaba ukuthi lapha kuhamba so lapha kuhamba so kodwa sizibuza ukuthi uyithethe ngapi leyo mali ukuthi ahambe ayisuzu yena engaqonda ukuthi ngasimazi siyamazi sibili ngoba siphila la emalokitini kufanele sizichaze ukuthi kuliphi lokichi kodwa into umsizo usubuhlungu ukuthi isizwe siyafa siyachabalala ngenxa yothanda imali uJesu wathengiswa laye ngabathanda imali wafa lamhlanje uthengisa ilizwe lichabango lo ozithi ngichabango ngiyabonga studio 7 ngikhuluma ukuthi layazwe lapho khonti ayisukuthi asimazi siyamazi
ngiyalibingelela baka studio 7 hayi thina siyaphila siyazizwa indaba zenu ezimnandi sihlutshwa ngenalo usengezwe uchabango laye nalo uphugeni wakhona nalo wankwazi ukuthi bafunani thina sifuna inhlala kahle yiwumbono wami engilawo ngisesontala kuwadi 12
hey salibonane basakazi be studio 7 yebantu kumnangagwa uyagula ngengqondo straight abantu abakunanzelele since lowo nje hlutsha ludaba legugura wonto uyagula lwababa othiweka ngabagulayo nabo omuhammad kuthiwa umahadi lowo uyagula uyaziwela phela lo muntu uma esestejini ayeye madoda ayeye engavelethi into nje vele nanothuma balandela kuphela ayeye madoda
esitedofu ukuthi ngalobana itruthusi ilisana lezana ikhiphi izana esihlalweni kodwa siyilisana lochabanga achaba ngiyamvuma mpela ayinto yenzakayo ayinyamvuma kuba manje triple siyilisana lokukhipha ukuthi ikhiphi izana but siyilisana lokuthi uchabanga hayi aziso kuhlungu lokho
siyezwa siyezwa hayi siyakuzwa wena baba othi wena uchabanga manje wena njengoba uzithi wena unginobhala wena wetruthu inqumo ngoba phela wena manyawo zithi unginobhala awukwazi ukuthatha ini uyithatha lobani lokhu uyithatha lobani hayi siyabona nje itoto yakho ibulalisa abantu njengoba seliqalile nje lokhu zena eHarare nje ukuthi kuthiwe kuza kuba ama-election abantu basazophela kungenxa yabo awaziwa wayene lokhu zena ukuthi ingakho nje ikhanda lakho lingasebenzi kahle lingathathi kahle siyeza ukuthi wena uyingane yentombi ubelokhu uzobizi lokhu zena isibongo sakumalusi iyona le nje yenza ukuthi nje ikhanda lakho lingasebenzi
siyalibingelela siyalibingelela esikudiyo hayi siyazizwa ziyaqafunwa kodwa iqiniso elikhona ukuthi amaNdebele sivele thina asinayo ungasimela elokhuzeni khonake ephalamende ngoba ngokukhangela maningi amaNdebele akhona khona lapha ephathini yona leyo ebuswayo kodwa ke akukho utshintsho olukhona lalabo esibafaka abangenayo kubingeniswa ngayo through khona lokhu nje kwade kuvoto anti yabona ukuthi sekuyenze something kutho ukuthi emaNdebeleni vele kuzahlala kunjalo abantu labana ngendaba ukuthi bale mali ma ungene khona uliNdebele befika ngale bayakuthintsha ingqondo ngendaba yayo le mali so kunzima ukuthi sikulungise
yeye mbingelele enkundleni hayi siyamuzwa uChaba ukuthi uthi yena laba abantu ababengenele ukhetho bakhethwa ngabantu akusafanelanga manje bencintise kufanele kuncintise abakhe ngoba esesithi labo bantu abasobe triple C umbuzo okhona ukuthi kahle kahle kathi triple C singekabani singeyakhe yini uChaba ngoba uma ebesesithi laba abantu abakhethwa ngabantu abasobe triple C andinjongo kaChaba nguyo konke nje uma uyibhekile uChabo isifiso sakhe ngikubisela izano likhumbula ukuthi leshanye isikhathi kwathi kusiya kumalekshini vele uChaba nguye owayeyenze ukuthi ama-candidates e-triple C lana yi-12 asuspendwe baba le nhlanhla ikhodi yababisela uChaba uthe esebona ukuthi umzamo wakhelwana awuphumelelanga nanko manje sefuya futhi lomunye umzamo kodwa inhloso kaChaba loba singathi ukudili iza i-triple C efake izani and uma ngabheka abantu laba basebenzisa into efanayo beqala ku-MA omonzo lawo makhube into yabo nje lamanje lokho besebenzisa i-extreme efanayo umbuzo ukuthi kati manje Chamisa uzabe lokho uchawa into efanayo uthini ngakho wena yikho lapho umbuzo usukhona njengoba libona nje o-Kalpan Chupugen lawo sebejampele phakathi khona lapho bajampele phakathi ukuthi bezodiliza ngoba vele bajayele ukuthi kodwa uchaba into yenzayo eqinisweni ayincedi abantu baseZimbabwe kumbe abantu basemathebheleni uChabango singakhulumela lize liphume liyetshona uChabango usebenzela izi ngaphandle kwabantu abangaziyo izano ukuthi i-operator kanjani yibo abangathi uChabango ngumuntu we-3C uChabango asomuntu 3C kucace ba
siyabingelela 27 izanu PF lo president babo lengatsha zabo zonke abasela mahloni ingatsha zabo ezifana lezabo sengezo Tshabangu ofazi o speaker of parliament omdenda izinkantolo lamaphoyisa abasena mahlolo kulokulabantu abangavumelana ukuthi baxotshisa abantu kuparlament ngeparty yabo njenge Triple C baqedela bethi abasavunyelwa abantu be Triple C kusebenzisa igama el Triple C sengilezano ileke izinkantolo zabo behambe khona ngale zifike zikujudge lokuthi abantu be Triple C basebenzisa igama le Triple C ongemthetho selingele ka sengezo Tshabangu selingele sifazi sengilezano umbuzo wami kutheni bacabanga ukuthi umhlaba labantu beZimbabwe bayizilima ngaleyo ndlela yini ukuthi ipolitics yabo esihlambalaza amaZimbabwe kangaka ukuthi kuthiwe bale politiki yokungafundanga yokuthi umuntu uyaqhamuka esikhaleni sasevuke ethi usengusecretary general weZanu use-recaller bonke abantu beZanu sexotsha lomnangagwa iZanu PF isingeyabo enkantolo okufike kuphumelele ujudge ethi kulungile kunjalo i-kangaroo country enjani i-banana republic yini na abaqa lebesitshele lokhu nasingamaZimbabwe sifuna ukuhlonishwa la izizwe ngendlela esiziphatha ngalo ngendlela esenza ngayo izinto. Siyabonga.
Salibonani basakazi be-Studio 7 yalibingelela labalaleli funa ukuphendula ubaba lo othwa ngu-Anglican Sibanda. Okunye kuyagcina kungani thwathi nakasimhloniphi ngoba ukukhuluma kwakhe ungani uphambene kaxhumanisa umlomo wakhe lengqondo. Uthi yena ngo-2018 wona bazama ukuthi abantu bengameli wazame ngaphi kanti thina sikaze sibone zona i-news ezikhuluma ngaye ukuthi wenza so. Size sithi umbuso ofuzwayo labo efijela ncube bangcono seke sibezwe ku-Studio 7 siwabalele emaphepheni bekhanya ukuthi bamela abantu pho yena ubamela ngapha abantu nje wahlazi imunze hlale gcwekana le Triple C ungazani vele wayifuna ukuba ngupresident wangkhona phela amadoda lomhawu siyawezwa noma ekhuluma ku-Studio 7 uyabe engakhulumeli ukuthi ulwela abantu beZimbabwe but uyabe ekhulumeli umhawu ukuthi enye iparty labantu yena vele kala support so lokho akungeke kuze kumise abantu ukuthi bekhulule iZimbabwe so into kumele beyazi ukuthi engathi yena uChamisa wabulalisa abantu 2018 thina ukuze iZimbabwe ikhululeke kumele siphakame singathi uChamisa kabe nguyongena e-Staraden sithi uChamisa abe nguyolwa lezana izani ibambe konke amasocha amapolisa ini everything ama code so uChamisa kwokwenziwa nguTshabangu lokuyakhanya vele ukuthi kona khona kuze esandla sezana ngoba ngakula sandla sezana umdenda ngayi court that day yathi sikungabi lo muntu orecallayo lo ziyambi ngabalalela but ngendaba zokuthi into yakhona ivele bayakwastaba ecourt labana ngabantwana ibaba abatshela ukukwenza ikho berecola bengalalela umthetho wecourt lama court bayatshela ukukwenza thina silandaba kabayenza intandiya kodwa iTriple C abangeke beze beyidilize ngoba iTriple C yithabantu so into okumele beyinanzelela abantu yona leyo so angikeneyo sithi babulalisa abantu thina abantu vele kumele sizikhulule khathesi wena unje ungabhewuka khona la abantu babashuta amapicture amapolisa abengela moto ipolisi ukuze lizothwala izidumbu labe lingela kumele licele ingubo yokumbathisa izidumbu akudla izibhedlela kazilamithi kazilani kodwa umuntu ubhizi ufuna ukuthi uChamisa abe nguyongena e-Staraden akusikwanele wena mdala wena.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu ngu +12024650318 Umnandi la ingoma kamampintsha ehamba ke lo makhathi besidubela hlelo lotlo lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Kuyabhibhidla ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC lelezanu PF phambilini kokhetho lwama-by-elections. Kambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesekelo sombuso webandla le-MDC Alliance okwenziwe ngumnumzana Sengezo Chabangu emthethwandaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-half past 7 igama ngu-Chris Gandev.